sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 omgqibelo omhlaka 8 Mabasa 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kambe ukutshengisela ukwenziwe izizalwane zakwele South Africa zisithi umongameli Jacob Zuma asuke esihlalweni izolo kungakutshengisa ukuthi lelo lizwe selizafana leZimbabwe na.
Kodwa ke bakhona abanye abathi okwenziwa ngumnumzana umongameli Zuma kufanana lokwenziwa umongameli uRobert Mugabe kwelakithi.
Ibandla leNational People's Party lilungiselela umhlangano weCongress kulandela ukhetho olwenziwe ngempela sonto.
Ya la maqembu manje azoba amaqembu azabelwela i-survivor azabelwela ukuthi abe khona kuligi. Kodwa ke akukho okumani sasa kwenza azabodliwa iwina lapha lapha kodwa ke ay bona bayesana namathimu makhulu njengabo Dynamo Zabuyalindas nabo Cape nabo Platinum kuzoba nzima kulawo maqembu.
Lamhla sihlaziya isimo senguqu kuhlandla le-Premier Soccer League eliqale ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kambe ukutshengisela okwenziwe izizalwane zakwele South Africa zisithi umongameli Jacob Zuma asuke esihlalweni kungakutshengisa ukuthi lelo lizwe selizafana lele Zimbabwe na. Ukutshengisela lokhu bekuqoqwe ngenhloso yokususa umongameli Zuma esikhundleni kulandela ukuxotsha akwenze abaphathintambo bakahulumende. Kube lokutshengisela ngokuthula elizweni leSouth Africa izolo okubangele ukuthi abanye baqathanise umumo wakhona lowezimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngabutho Nicholas Mabhena.
Ibandla le-ANC selivele lakhipha umlayezo kumalunga abo abasendlini esishayamthetho ukuthi kakulamuntu olilunga le-ANC okumele ahambisane lamabandla aphikisayo athi umongameli Zuma akaphumi. But labo abangani balezikhalazo ngomongameli Zuma bengamalunga we-ANC kumele basebenzise ingatsha ze-ANC ukuthi bakhulume lezo zinto. Siyananzelela ukuthi kube lo mhlangano we-National Working Committee, ikomiti elikhulu le-ANC bekhuluma ngodaba lolu ngemva kokuthi kukhitshwe lo wayekungqongqotshe wezezimali labanye ongqongqothi. Ikomiti lele likhulu le-ANC liphume lisithi lona liyasekela okwenzakeleyo ngokuthi umnumzana umongameli uZuma lo mnumzana uPravin Gordhan obophethe ezezimali ubudlelwano babo sebububi kakhulu buvele bungasekho ngolwasemzini abathi breakdown of the relationship. Yikho bakusekela lokho. Kodwa ke abakutshilo nje bathe sabona ngaphambilini isekeli lakhe uZuma uRamaphosa unobhala jikelelo we-ANC uKwende Mantashe lo mcimingcebo we-ANC uZwelin Mkhize lapho abaphume khona besithi bona abahambisanda lokho okwenziwe khona ngumongameli ukukhipha labo ongqongqothi. Bathe sebekukhuluma-ke ngemva komhlangano wabo omkhulu bathi bona hhayi bayaxolisa bonke ukuthi benze izinto ongamelani bazenze ukuthi baphikisane phakathi womphakathi.
Bakhona abafanisa okwenzakala eSouth Africa lokwenzakala eZimbabwe, ungathini wena ngakho?
Engikunanzelelayo kakhulu yikuthi abantu baseZimbabwe basekela kakhulu umongameli uZuma ngoba bathi lalokhu kwenzakala kade kusenzakala namuhla mbolokhu kuqhubeka okwenzakale izolo. Bathi bona yinto yamakhiwa, le nto eyenziwa ngamakhiwa abafisa ukuthi bakhiphe umnumzana uZuma ngoba engumuntu omnyama. Esingakwazi esamsekunanzelele kodwa kunyongane kuyavela ukuthi umongameli uZuma usuka asekelwe ngabanye ngesizathu sokuthi bangamaNdebele babona umZulu engomuntu oyisihlobo samaNdebele engawubeka ngaleyo ndlela. Kukhanya nganosekelo lukhonapho, yikho esingani siyakubona. Kodwa ke bakhona abanye abathi okwenziwa ngumnumzana umongameli uZuma kufanana lokwenziwa umongameli uRobert Mugabe kwelakithi. Bathi bona nxa kungasaxwayisiswanga kuhle iSouth Africa ingasuka ibe njengelizwe laseZimbabwe nxa sikhangela ikakhulu lokho okuthiwa okwezenotho okuthi sothiwa sekujunk status sokutho ukuthi sokuyabanzima ukuthi ilizwe leSouth Africa liboleke izimali emazweni.
Hello ke ngumnumzana Nqabutho Nicholas Mabena umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabweans in South Africa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ibandla le National People's Party likhokhelwa ngonkosikazi Joyce Mujuru lithi selilungiselela umhlangano weCongress kulandela ukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo. Lolu khetho olwenziwa izigaba zonke zelizwe aluphumelelanga kobulawayo kulandela udlakela olwaqhamukayo. Ukhetho lolu lwalungolokukhetha inkokheli emgqoka eyisithupha. Abakhethwayo babalisa umnumzana Sam Siphephankomo owakhethwa kuba ngomunye wabasekeli bakamongameli unkosikazi Joyce Mujuru ongaphikiswanga kukhetho lolu. Sixoxele sinye sezikhulumeli zebandla leli umnumzana Methuseli Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba. Yona iCongress izenziwa nini njalo ngapi?
iCongress akukabekwa ilanga kodwa sikhale ukuthi seseduze nje kuzokudlula inyanga ezimbili ukuthi ngapi akukaphelelisiswa kuzadinisiswa kodwa sikhale ukuthi kwakhona ingaba seHarare ingaba koBulawayo akukaqedi lokho.
Kuzahamba njani kulandela ukusuka ebandleni kukamnumzana Jealous Mawarire obe yisikhulumeli sikankosikazi Mjuru?
Abadala bebandla ukuthi bazakukhalisisa lokho naye sesukile sonke ukuthi kuzomele kudinga omunye umuntu aphathe leyo msebenzi. Baningi kufikela abantu ephathini ebandleni ukuthi laba bantu abaningi abangaphatha leyo msebenzi. Yoke sikhalele ukuthi wenawo wafuna leyo msebenzi nabadala nabo bazahlala phansi bahleli bekhethe umuntu ozazathi senziwa uMawarire.
Hello ke ngumnumzana Methuseli Moyo omunye wezikhulumeli zebandla le National People's Party obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela umshweshwe
Lamlela nampa bafubembula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngisegwanda njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Mkandla.
Ngiyabonga baba Nkomo lani balaleli mthakazi omuhle.
Yeah, kunjani egwanda Mkandla? Sizwa kuthwali lamacimba amaningi kakhulu lonyaka.
Ekhangeni kunzima lapha abantu behlabe vela inxa zonke zelizwe inkalo zonke lezi zinde angithi bona babesigabeni kuphela athi abamandebeleni kuphela abantu bavela khona lekagana ngani kagana nje ogagana uomtare Mashingo Bhuera usiya khona le ngabona bakhona poza inxa zonke zelizwe sithi bebuya bezogwela lawo macimbi ngobana abemaningi. Kodwa angithi lesikhathi esihamba asesiyala kancane kancane ephela. Kodwa hayi bona abantu sebeba kazile ba kola joba sijo lana ukolo wakona uuni hai au sei kolo kwetu wazi
yiku upiloko benza njani
uyabona ngomo la mahlabi zilala nileo indawo nendawo ile zinto zayo lendlela ezenziwa ngayo amacimbi la nxa egolwa ngabanikazi bawo bayakwazi ukuthi bagola njani futhi bagola aphi akhona kwenziwa njani ukwenzela ukuthi kwelizayo babuye bavune futhi njengoba kuyimana yabo abayiphiwa kuvelingani khona babana sebebuya lamahloka abanye bagamula isihlahla siwele phansi sithi ngawela phansi bagole konke nalokhu okuncinyane bade bashaya babhuce bangajiyi lala amanye angithi icimbi lizalwa licimbi xa kugolwa kukhona okumele ale ayekelwa avunyelwe ukungena phansi wenzela ukuthi kuzalwa amavivane lana kube kubekelwa amanye amacimbi kanti nakhonapho abanye ngabakwazi ukuthi icimbi likhanywa njani yiwona la macimbi ababeyadisela abantu aphiqale lokhu la mahlamvu esisifini icimbi sibili eliqondileyo yileliyana eselikhulile othi nxa ulikhamba kungazi kwaphuma amahlamvu laluhlaza kuphume ongathi ngamanzi ngobana liyabe selivuthiwe selikhulile phela manje lapha bapho benza ubuya zonke lamawala njengomhlala yenza benza nezinto ezizilayela kwenza ukuthi la macimbi la acine enyamalala nkomo nxa laba ababamba imbeba bayakwazi ukuthi imbeba zibanjwa njani awusenze usukile eplumtree emalalume uthi uyadinga imbeba kogudu awusoze ukwazi ukuthi zibanjwa njani yekele abanikazi benze into yabo wena usukuthola sowulungisiwe ngoba uyabe usukubambanisa nekusasa labo kuqondanela lokhu okuyabe kusenziwe
kula mithetho yini babumkandla umhlawumbe amadale esintu angajezisa abagamulizi hlahla lapha
inkomo lo mthwakazi omuhle akula sigaba esingelamthetho okumele ilandelwe lanxa ingalotshwa ngaphansi abahlali bendawo ngendawo bayakwazi ukumele kwenzakale kodwa ngenxa sekubuya laba bantu bavela le okunye amasiko aleyo ndawo abawazi le mithetho yabona vele kabayilandeli lolimi lo olukhulunywa vele kabalwazi kanti futhi ilizwe leli vele sekuyilizwe labonzwathi imdlala abantu bangalamba bayakhohlwa nemithetho lamasiko lalokhu okumele bakwenze ngakho mbone ngathi imithetho lanxa ikona kayisebenzi ngoba laba abantu babuya ngamabhasi langani bahle bafike bangene ehlathini bazidingele amacimbi labo bengabuzanga lokuthi kanti lapha lesi sigaba singabe singaphansi kabantu badinga umbusobhu umlisa kumbe induna angithi abanye abantu sebazinika amandla othi bazishayela bona umthetho benza umathanda nje imithetho lanxa ikhona inanzwa ngubani kuyafana leli zwe lakhona wonke umuntu nje wenze kusekhanda lakhe
ekuthengiseni lapha igogogo libiza malini
igogogo balibalisa ukuthi lingaba kubo $25 amadola amashumi amabili lanhlanu kanti njalo sizokuthi abanye hhayi laba sebewagolile bawafusa balako ukubana batshintshise ngabothukela impuphu izigqoko lokunye ikakhulu njengoba imali phela kuleli lizwe ivelisiyilihlo lentwala ayisabona isibhono sonwabo
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo baba umkandla siyabonga kakhulu
hayi lami ngibongile lami mahlabe zulu lokulalela kwenu ngiyakudumisa
lobe kungumnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seGwanda ekuhlelo lwethu lwezemaphandleni asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
hayi siyabonga ntungameli lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe iPTUZ umnumzana Vusumuzi Mahlangu wakuqala ukwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, siyabonga. Kunjani
so? Hayi, thina siphilile. Ungasitshela ukuthi udaba lwe-curriculum lolu esizwa ama-teachers amaningi ekhala ngalo luhamba njani? Kuyini kahle kahle okwenzakalayo? Ungasitshela nje ngama-features.
Uminista wezemfundo uvumile ukuthi kube le-curriculum entsha efakwa ezikolo, kodwa-ke okusuka kuphambanisi kakhulu ukuthi le i-curriculum le akuzange kwaba la malungiselelo ayeneleyo ukuthi-ke ibisiqala owakhathesi. Esikubona kusenzakala lapha ukuthi-ke uphonge wavuma nje ukuthi ayi-curriculum iyaqalisa, kodwa-ke akula mabhuku akhangizele ukuthi-ke asetshenziswe kwizifundo lezo ezinto ezikhona ezinjengabo zabo-mark display, eze-heritage studies nokunye nje kunjalo. Konke lokhu nje akula mabhuku angikhona. Kukanti okwesibili njalo nje ababalisi kazange balungiselele ukuthi baqalise uhlelo lwe-curriculum entsha, ngoba akuzange kube lo mzamo obafundisayo ukuthi kuyini okuzakwenzakala njalo kuzakwenzakala njani. Okwesithathu, siyananzelela futhi ukuthi i-curriculum le inezinto eziningi kakhulu. Kuzathela ukuthi abantwana ikakhulu kuma-primary schools baqalisa ukufunda ngowa-7 baze bayithetha ngo-3-4. Okuyinto enzima kakhulu. Siyakwazi thina njengabosuzemfundo ukuthi-ke umntwana olesikhathi akhangelele ukuthi alalele ngaso lalele esize esikubiza ngokuthi i-concentration span. Njalo nje siyananzelela ukuthi-ke endaweni eziningi ikakhulu emadolobheni kunzima ukuthi i-curriculum le ikwenzakale ngendlela yakhona, ngoba siyakwazi ukuthi izikole ziyasilela. Abakhona abantwana abangene ekuseni bathethe ngo-12, abanye bakumele bangene futhi khonapho bayithayisa mhlawumbe ngo-5. Kukanti i-curriculum iyabe ifuna ukuthi-ke umuntu arangene ekuseni aze ayithayisa ntambama. Konke lokhu kwenza kube nzima kakhulu.
Manje kuyini okuzayenzakala? Kukhona yini elikwenzayo lina njengenhlanganiso?
Thina njengenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe sibhalele ephalamende, sibhala i-petition sibacela ukuthi hhayi abame mbijana ukuthi bafake uhlelo lwe-new curriculum kukhulunyiswane kulungiselele, ngoba eqinisweni elihle ezikolo leli theme eliphelileyo akuzange kube lokufunda okuqondileyo bekudalwa nje, abantu bengakwazi ukuthi kumele benzeni njalo kwenzakale njani.
Kahle kahle kuyini okungaphambaniseka ngohlelo lolu olutsha i-curriculum yona le entsha nxa sikhangela ukubana ngokuya kwesikhathi kungaba lo mehluko?
Okuphambaniseka kakhulu ukuthi-ke siyakunanzelela ukuthi-ke vele amabhuku yiwo angikhoyo. Njalo nje-ke nxa kukuthi kungela mabhuku abantwana laba okuthi ukuthi kakula kufunda, njalo ababalisi kabakwazi ukuthi kumele bafundiseni benzele ama-syllabus kawakho konke lenje into eziphathane nokuthi kufundise njani kazikho. So ngokuya kwesikhathi siyananzela ukuthi-ke inika kuzazihlele abantwana bengafundi, asazi ukuthi emsebenzini lapho bazabhala njani njalo bebhalane.
Hhayi, bezwakala esikhathini sesingasavumi. Ungavalelisa abalalela.
Hhayi, kule ndile sale kuhle balalela.
Hhayi, lathi sibonge. Lo-ke ngumnumzana Vusumuzi Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, ebesixoxelayo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Bale balaleli, Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz. Okwamanje-ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sihlaziya udaba lokutshengisela okuqoqwe izinhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana. Sixoxa lomunye wabesifazana abaqoqe lokhu kutshengisela. Siyakwamukela kuhlelo.
Alright, igama lami uThandiwe Ngwenya, ngingudirector we-Women Politicians Incubator Zimbabwe.
Nxa selitshengisile libona ingani kuza kuba lenguquko yini elizweni?
Yes, sibone engani Michael Stengsele umahluko zaba khona ngoba lolu luhlelo lwabo mama ngithi uthi kungabi lokubandlulana lokuthethana in terms of okwenzakalayo nje so sibona engani umama sonke sizakwenza kube ngowethu umlando ukuthi omnye lomunye adlale iparty yakhe and secondly sibona engani i-government izasizwa ngoba esikwenzayo kusekelwa yi-constitution ekhona ethi akumelanga kube lobandlululo akumelanga kube lokukhethana njalo abantu bonke balamalungelo alinganayo lokhu kuyisikhumbuzo kuphela entweni eyenzakalayo okwenzakalayo ukuthi after i-constitution lanethi akumelanga kube lokubandlululana akumelanga kube lokukhethana abantu bonke balamalungelo alinganayo zikhona izinto ezinhle ezenzakalayo after that constitution evele zenzakala ukubandlulisa lokhu kwezinye indawo abantu bakwazi akumelanga kubandlulula kodwa kathathi sizama ukukhumbuza ukuthi lokhwana sakuvumelana ku-constitution ngo-2013 ye kwenzakala but kakwenzakali ngesilinganiso esithakazelelayo thina njenge-women's movement funa ukuthi sifake i-pressure mdidana ukuthi kwenzakalele atleast ngesilinganiso esingani sithezisana mdidana
kuyini okwenze ukuthi licabange ukutshengisela lingomama libona ingane abesifazane ibaba bandlululwa kakhulu okwedlula abanye yini abanjengabantwana kumbe abagogekileyo abaningi-ningi
kwelethu uhlelo lwabomama sigoqela labantwana sigoqela labagogekileyo omama njalo sibona ingane ukubandlulula lokhu akwenzakali kubomama kuphela kwenzakala lebantwaneni especially abangamankazana abagogekileyo vele bale problem naleyo yokuthi labo bathi bayabandlulula so sizama ukuthi sikhumbuze ihulumende ukuthi okwabhalwa esisekelweni somthetho lokhwana ukuthi akumelanga kube lokubandlulula abantu bonke balamalungelo lamathuba alinganayo ngoba into eyavunyelwana ngo-2013 kanti sisuku 2017 but sibona ingane i-progress yangikhona ingane iphansi
liyathokoza yini ngokuxhaswa ngabanye abesifazane babuye bonke yini liyababona bamabandla ehlukeneyo liyababona benhlanganiso ezijiyeneyo bakhona yini abebandla lezanu-PF
siyababona bonke sesike sasebenza labo bonke ngaso sikhuluma ngento zabomama bonke babeke phansi amabhajeti lapho mina angahlangana labo kuma-program esifanayo babeke phansi amabhajeti phansi baphakamisa amabhajeti abo kube ngumama so lapha singena ehlelweni lolo singomama singela bhathi lelane lokuthi ngowe-party kumbe ibhathi lelane lokuthi ngi-white organization even thina ama-women's movement sibuye sonke saba ndawonye njengabomama sabamunye njengabomama ngoba sisekhona ukuthi phe sikhuluma ngento le sisendaweni ezijeneyo amazwi ethu awazwakali but ilizwi silingalifaka libe linye livele ebantwini abaningi liba lo mkhosi omkhulu liba lo msindo omkhulu okuthi ekugcineni kugcina sekuzwakali ukuthi kuyini esifunayo but singakhala lingakhala liyi-one akuzwakali but lingabuya ndawonye ngisho even in practical terms lingabuya ndawonye lixabalale kuyadilika imzini so iphe sikufunayo
obaba-ke
esikunanzelelayo ukuthi ma singaqhuba uhlelo lolu ngaphandle kwabobaba alungeke liphumelele ngoba kathesi sikhuluma obaba yibaba abathethe indawo eziningi esifuna ukuthi kuthubulule khona esithi kukothiwe aba-intshaji bendawo zena lezo ngabobaba njalo obaba abaningi bayathakazelela ukuthi silufuqe uhlelo lolu so ngaphandle kokuthi sisekelwe ngobaba amakhiye kwezinye indawo zingavela ngoba kibobaba so siyabadinga obaba ukuthi basisekele siyabadinga obaba ukuthi sibe labo siyabadinga ukuthi bengezelele futhi ilizwi lenelo esifuna ukuliphakamisa ndawonye labo la kusasa kulabanye abanye sibanxusile sizabe silabo ngoba ukuthi sibathiye phandle siyabe sifana lokuthi asikenzilutho
sibongele ukuxoxa lawe kuhlela
hhayi lami ngibonile kakhulu
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Thandiwe Ngwenya umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye-Women Politicians into Better Zimbabwe. Sixoxelaye eseHarare. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi siyabonga Sithandekile. Okwezemidlalo isizini yemidlalo enguqu yePremier Soccer League iqale ngeviki edluleyo ukuhlaziya imidlalo sixoxele ngcwethi kwezemidlalo uCassius Jay Simanampofu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ah
manje ngeminyaka yonke nje iqale kuhle abasekeli babo abaningi bakhanela ukuthi izokwenza kahle ngoba ithengile abadlali abathile abagahle ngoba isikhathi emasizweni amaningi la bengathi beyisilela phambili so athi sibathengile ama-players bayiplaye njenge-Rodrigo Mthuma bamthethe ku-Dynamos la yiplaye ama-players enye ngathi suke e-DRC enye ngathi suke e-Tanzania so kuyathembisa khona ngokwakho ngoba sizobona bedlala umdlalo owe-Zimbabwe National Army Charity besidla i-Platinum maybe i-team e-strong kakhulu la khona nje kodwa bazodliwa bona ekugcineni behliwa i-Caps ngama-penalty kodwa hayi kona kuyathembisa kuyi-Islanders ngoba lo nyaka sazi ukuthi uzohamba kanjani
ku-Dynamos ke
kusoba nzima i-Dynamos ngathi lahlele ngama-players athile abeqhakathekile kakhulu ohlanganisene uMthuma labanye ababili abaomiye ngathi ngifana kaloyi ntasa abaphumile baye ngaphandle kwamazwe so phandle kwelizwe so kulokhana kuyilimaze kakhulu ngoba bese kuyisikhathi sokugcina belungiselela ukuthi isizwe sesiyaqala baluze ama-players anjengalawo abaphume baphandle so kubana kuzabalimaza kakhulu ngoba sobona emdlalweni we-Charity Shield Caps yabadla umdlalo we-Premier League abawudlale ifike ephelileyo le weekend edlulileyo badliwe kuhomu kukhana kuthengisa ukuthi kuzoqhubeka kukhane sibona kuDynamos iminyaka yonke ukuthi abadlali kahle nxa besithi bayaphika baphika sokulethi amanye amatimu azabe sehambe ngoba thi sikhanye i-Caps Caps ngani strong izo-challenge okuthi nxa ingasiqhubeka idlala indlela edlala ngayo iza ngilapho ukuthi i-defend i-championship loba nje last weekend bengadlalanga sibadolele eShabane 0-0 kodwa-ke iyathembisa nihlala kuhle kakhulu ngoba sibona la ku-Champions League sesekhona kodwa kwe-Dynamos hayi ngathi akuyihambeli kahle kuzoba costa noma bezaphika bazaphika letha amatimu amane ngazabe sehambile sizo
amanye-ke amaqembu afana labo Bulawayo City Lecholocho lamanye angakagcili kakhulu ku-PSL wabona njani?
Ya la maqembu manjana azaba amaqembu azabe lwela i-survival azabe lwela ukuthi abe khona ku-league kodwa-ke akukho okumali sazakwenza azabodliwa iwina lapha lalaphana kodwa-ke ayi mbona ukuthi babe behlangana namatimu amakhulu anjengabo-Dynamos abo-Islanders nabo-Caps nabo-Platinum kuzoba nzima kulawo maqembu bazobe bedliwa kodwa-ke bazosurvivor la ku-survivor ankhona kumele baqale kathe sutopha ama-points 1-1 ngoba mabe ngasakwenzanga khona isizini ngaphela ebemi kakubi ukuthi ngoba thi sibe-relegate amatimu ayi-4 isizini ngathi siyaphela sibe-relegatiwe nakhona so kufanele baqale khona manje kodwa kanyathi kunzima emaqembini amancane kakhulu njengeminyaka yonke sikhandela amatimu amakhulu anjengabo-Dynamos Islanders ne-Caps ne-Platinum Stars lamanye nje siwazi iminyaka yonke ukuthi bazabuye phambili amancane
alo ke ngukashas Jace Manampofu ingcwethi ecubungula ezemidlalo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa.
Kusukela kuzibandlela kusiya kunhlolanja ngayo 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 engoma engoma
ingoma 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 ka Sandra Ndebele ehamba lo mzo 7 besigqibela uhlelo lwalamhlanje igama ng Chris Gande lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.